Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Onamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 29 Mphalakazi 2023 ngotabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zeHarare zithi amazwi kamasipala waleli dolobho awukuthi abasendaweni ezikhangelane lodubo lwempophoma zamanzi bathuthele kwezinye indawo aveza ukuthi ikhansili kayilazwelo ebantwini abawelwe yingozi. Inkokheli zamabandla okholo zikhuthaza ukuthi kube lokusebenzela ndawonye kwenhlangothi ezithiyeneyo zempilo ezigoqela zikahulumende lezinye ukuze kuqedwe udubo lwabantwana abathatha izidakamizwa, utshwala lokunye okudakayo. Abaculi beZimbabwe bathe labo balahlekelwe kakhulu ngokubhubha komculi waseSouth Africa obengumlingisi njalo uMbongeni Ngema. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zedolobho leHarare zithi amazwi kamasipala waleli dolobho awukuthi abasendaweni ezikhangelane lodubo lwempophoma zamanzi bathuthele kwezinye indawo aveza ukuthi ikhansili kayilazwelo ebantwini abawelwe yingozi. Zisithi ikhansili kufanele ingenele iphathise abantu, hathi ukukhuluma nje kuphela ingasizi abawelwe ludubo lolu. Lokhu kuza kulandela imbiko kamiya wedolobho lelo umnumzana Jacob Mafume eyokuthi abantu bathuthe njalo ethe benza konke okusemandleni abo njengomanisipala. Umnumzana Mafume wazise ukuthi kulabantu ababili abafileyo ngenxa yempophoma zamanzi lezi ngeviki edluleyo eHighfield laseBudiriro. Omunye umntwana owakhukhulwa lizulu leli utholakale efile ngolwesibili. Sixoxa nomgcini sihlalo webhodi yeHarare Residents Trust umnumzana Albert Mazula ngalolu daba.
Thina sibona ngathi kasilozwelo lolo mnumzana, ngoba okwakuqala abantu laba behlala kuleyo ndawo kwaku-ikhansili yayikwazi ukuthi ayisiyo ndawo elungileyo. Kanti esi kulabe sithi kabasuke baye kwenye indawo oza hlanganisa indleko zokuthi basuke ngubani, bayasuka besiya ngathi. Ikhansili yabadingela ukuthi ibadingele indawo yokuthi bayehlala khona, bathathe impahla yabo bayihambise kuleyo ndawo, then sebesithi labo babathwale babafikise kuleyo ndawo bathi hayi ngenani lapha. Manje lokho ukuthi uyaphongutshela umuntu akanamali, akanalutho, uthi suka uyehlala kwenye indawo, impahla yami-ke imali yokusuka lapha ngiya kuleyo ndawo, njalo leyo ndawo iyini, ingekabani, ngihlala ngekhondishini bani, ngabakukhangeli khonokho.
Senguyiwa phambili, yikuyini okungaphathisa ukuthi kuqedwe udubo lolo?
Okuqakathekileyo ukuthi abantu laba vele sebakha khonapho, bahlala khonapho. Ngisebenzele ukuthi ama-enjiniya akakhansili azi ukuthi minyaka yonke indawo leyo ile problem, kungaba nezulu kuyahluka. Ukungakhangela kwamanye amazwe, abantu bakha endaweni ezingathi zinamatapoli balungise i-drainage system. Yebo kuyadula, kodwa ukhansili kalungise enze i-drainage system ukwenzela ukuthi izulu lingana amanzi kami endaweni inye ayathathwa elahlelwa khatshana kusale bakhuthaze ukuthi abantu ikakhulu labo abakha ukuza ngabe sakha ama-foundation abo, ama-foundation akhiwa kusaziwa ukuthi indawo le ima amanzi, abe ngama-foundation aphezulu. Ungakhangelwa ngasezindlini zakhona kathesi uzabona ukuthi enye i-foundation iphansi phansi ku-ground, ukuthi izulu lingana nje kuphela just 2 hours or so indlela sigcela amanzi, amanzi azigelezeni endeni endlini ngoba i-foundation yakhona iphansi. Into kwakunokuthi ama-enjiniya bayikhangele izonto leyo bayilungise, kodwa okwakhathi kwasekuvele sekukhona esingathi bangakumele bavelesi ukuthi benze i-drainage system ezakwenza ukuthi amanzi lana athathe ageleze esiyalahlelwa kathathu.
Sizo abanye bekhala ngokuthi hayi ezinye indawo eseziphiwa abantu uthi bakhe ziyabe zingamaxhaphozi akufanelanga abantu babe besakha endaweni lezi. Lina likubona njani lokho?
Yebo, iqiniso ngamaxhaphozi, kodwa nxa kungela ndawo yokuhlala mnumzane ungakhangela indawo ngengaya kwamanye amazwe abantu bayakha endaweni ezingamaxhaphozi. Ungakhangela iHarare kule area kuthiwa khona lise-copy area bathi kwakungamaxhaphozi, kodwa abaqala ukwakha khonapho isori nizakuthi amakhiwa besakha kuleyo ndawo benza shuwa ukuthi amanzi aye kuleyo ndawo kulama-plan ukuthi kube lama drainage system. Ungaya kukhophi area namhla ufika uyala ukuthi kwake kwaxhaphozi ngoba yalungiswa indawo yamanjiniya asebenza umsebenzi wawo ngendlela.
Umnumzana Albert Mazula ngumgcini sihlalo webhodi yeHarare Residence Trust ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Inkokheli zamabandla okholo eZimbabwe zikhuthaza ukuthi kube lokusebenzela ndawonye kwenhlangothi ezichiyeneyo ezigoqela ezikahulumende ezokholo kanye lenhlanganiso ezisebenza zezimele ukuze kuqedwe udubo labantwana abahlala emigwaqweni abathatha izidakamizwa utshala lokunye okudakayo. Lokhu kuza kulandela imifanekiso yamavidiyo esisabalele ezinkundleni zokuxhumana ezebulenjini ezigoqela o-X, i-WhatsApp lezinye ngelanga lekhisimusi ebiveza abantwana abancane bedakiwe njalo bethole imbodlela zotshwala. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi uthe kulabantwana ababili abakulumfanekiso asebesaziwa ukuthi ngobani kulomunye oleminyaka elitshumi lanye lolechumi lantathu 13. I-Studio 7 ixoxa nomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Sibanda ngalolu daba.
Nxa sikhangela iminyaka yabantwana laba okuthwana abakade benatha utshwala sibona ukuthi baleminyaka engaba kubo 11 kusiya ku 13 years yeminyaka bethathwa ke leyo mabonakude benatha. Siyabona siyananzelela ukuba lo ngumnyaka yabantwana basesebancane kakhulu ukuthi bebesenza lokho. Kutho ukuthi kuba nembuzo eminingi njalo ukuthi obathengele lobutshwala ngubani kumbe ovuma ukuthi babuthenge. Njalo nxa bebonwa emgaqweni ngabantu abadala besenza into enje ngesikhathi kudala siyakwazi ukuthi awuhlukhuzwe khonapho ngabadala njalo bedinga ukuthi abazali bakho bangaphi.
Kanti kubangelwa yini ke lokhu mfundisi?
Siyananzelela ukuthi ukuhamba kwabantu besiya ikakhulu abazali besiya kwamanye amazwe kuyadinga imisebenzi sebetshiye izimuli zikhokhelwa ngabantwana abancane. Kutho ukuthi laba bantwana abancane abakhangela abanababo kwezinye isikhathi kuyenzakala ukuthi baphume benze khonokho ukuganga kungabi lo muntu omdala okwanisa ukubakhuza. Kanti-ke khona vele esintwini sethu umntwana ubegcinwa isigaba sonke njalo siyakwazi ukuthi thina ebantwini abamnyama akubi lo mntwana oyabe ngalazihlobo esiseduze ezikhangeleyo. Nxa abazali beye ngaphetsheya kwelizwe kumele ukuthi kube lezihlobo eziyizo ezikhangele labo bantwana ezithunyelwa imali ngabazali labana abangaphetsheya. Kutho ukuthi labo babesekela njani labo bantwana besenza ukuganga okunje. Njalo siyananzela ukuthi sebe siba baningi abantwana ababesezitridini bezidingela izimali ngoba abazali babo kumbe besithi bayiziphofu kumbe abazali babo begogekile kumbe abazali babo bengakwanisi ukubakhangela.
Kuyini okungenziwa okungaqeda udubo lolo?
Ngibona kuqakathekile kakhulu ukuba uhulumende ngathi kumbe i-social welfare eyalapha elizweni lethu. Kule social welfare zibakhona ku-city council, kule social welfare ekahulumende. Zonke lezo ngatsha zombili zilamabhajethi engathi zilezi mali zokukhangela ezingathi indaba ezinjengalezi abantu ababeswela abantwana abasezitridini. Ikanti njalo silazi inhlangothi thina emabandleni ezinjengabo Scripture Union zile nhlangothi ezayivele zikhona ezazikhangela indaba ezinjengalezi. Anjo siyakwazi ukuthi bakhona njalo abenhlanganiso ezizimele zodwa abavele bona bethola izimali ukukhangela abantwana. Ngakho ke mbona lokhu kungumlando njalo kuzingqobe kithi sonke ukuba kumele kubanjani kucatshwa ukuthi singakulungisa njani sisiya ku-2024. Khana ngani ngobuningi langokwanda lokho kwenziwa lokho zimbonani sokufunakala esingathi thina an emergency kumbe ukuthi kuchitshwe kufonywe kuqoqwe zonke lezi nhlanganiso ezikhangela abantwana la i-social welfare lamapholisa ukwenzela ukuthi uncedo luphiwa laba bantwana kungabi ukuthi babotshiwe kuphela ngamapholisa. Kodwa ukukhangela ukuthi kade uvele impande zodubo lolu luvelela nga.
Umfundisi uSeni Sibanda ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance esikhulumela ecingweni ekobulawayo. Abalwela amalungelo oluntu sebesole ukumiswa komhlangano wenkokheli zebandla leMthwakazi Republic Party okugqiba umnyaka okumele uqhutshelwe enketa hall okwamalanga amathathu. Ibandla lelithi laphiwa imvumo yokuqhuba umhlangano lo kodwa amalunga alo amiswe ukuqhuba lomhlangano ngamapholisa. Ekhuluma leStudio 7 olwela amalungelo oluntu ephasi kwehlanganiso ye-ibhetshu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uthe lokhu akumangalisi njengoba uhulumende okhona encindezela amabandla aphikisayo.
Hayi, angiboni ukuthi into ephikayo ayikho into emangalisayo, kodwa kuyinto esibonisa ukubana ilizwe leli alikhululekanga kanganani nokuthi amapholisa aphizwa njani. Ngoba uma abantu bevele umthetho phela kawutsho ukuthi abantu bacele ukuthi benze, kuthiwa kufuze ukuthi bayazise amapholisa. So uma eke avuma ukuphinda ayale umbuzo yokuthi kuyini okuyabe sekutshintshile. I-ansa nje lula yokuthi abantu beZimbabwe balokhe besebugqilini o abaphetha amandla kabafuni ukuthi kube le-other view efika ebantwini.
Sibone umhlangano wabo owe-rally futhi uke wamiswa ekuqaliseni kwenyanga yenaleyi. Kungabe kusitshoni lokho?
Eqinisweni mbona ngazathi ke nisefise akuvunyelwa. Kuyake kube sokuyimhlansi ukuthi libe lo mhlangano ovunyelweyo ngano ngavunyelwanga ngamapholisa ngaphandle kwebandla leZANU-PF.
Sikhangela ke ilungelo lokuthi abantu benelise ukuthi behlangane sekusichoni.
I-violation yamalungelo oluntu, right to assembly, ama-rights amaningi they are being violated left, right, center, kusetshenziswa amapholisa kuncindezelwa abantu lezinhlanganiso. Yinto abantu beZimbabwe ozokuzethi beyilele kakhulu ngoba sebeyithathile ngohulumende okhona. Sesibuyele esikhathini akusatshiyananga lesikhathi sikasimithi ukuthi abantu bakuze benze imihlangano belindiwe, benze imihlangano ebunyameni ebucatsheli. Singathi sesibuyele esikhathini sikasimithi inkululeko yonke le abazali bethu abayihlelayo abayihlalele emagangeni isithethe yathathwa ngohulumende owareplace uSmith esephrakthiza inkolo zeRhodesia.
UMnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo oluntu ephansi kwenhlanganiso yeibhetshu likaZulu ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Asenelisanga ukuthola umbiko wamapholisa njengoba ucingo lwesikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi belungadotshwa, kukanti osaphethe isikhundla sesikhulumeli samapholisa kobulawayo unkosikazi Nomalanga Msebele yena uthe usadingisisa ngalolu daba njengoba ebengakatholi imbiko ngalo. Okwamanje wathi sizwe abanye ababalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo ngabahlangana lakho empilweni.
Yes, bingeleli inkunda. Ye, kambe uInnocent Ndibane mayethu uyaphikisa oliqembi eliphikisayo uphikisani. Akulanto iphikisayo. Yikho nje ubona eswela yona isithi eyodwa ukuthi ayithole eParliament ngoba akaphikisi ludo lo. Ulwa lelinye iqembu eliphikisayo. Zonke isikhathi mayevula umlomo wakhe ulwa leqembu eliphikisayo. Ayikho into ekhunywa uInnocent Ndibane. Iqembu eliphikisayo linye lina lonke lethi liyaphikisa liproject yeZANU. Into eliyenzayo lapho Innocent Ndibane iqembu eliphikisayo i-CCC kuphela lina lonke akulanto eliyiphikisayo lisebenza lalo leli qembu elikusayo kusegcekeni nje lokho.
Studio 7 njani njani akunalo baba lo EFF Zimbabwe la ukukhuluma kwagabu sisisiki manje ukuthi uyisima njani uyisima bani hayi laba yilaba abantu abagqoka isikhumba semvu bezimpisi ngaphakathi alo baba izano street lo izano PF uyamuzwa nje ukukhuluma kwakhe vele ukhuluma njengobaba lo bantu English Tony Spanda lo ukhuluma exactly njengani hayi baba izano PF uzodukisa nje abantu abazihluphekile nje uzokhohlisa abantu bezihluphekela abantu bakhohlise nje badukisa ingqondo zabo hayi baba sicela abantu abanjengani bake basimele kancane thina eZimbabwe uyazi siyahlupheka umuntu omdala siyahlupheka baba wena uzodlala ngengqondo zethu
eh mfuna ukuthanda uPaul indaba ka Sengezo Chabangu uSengezo Chabangu lo ayinto le ayenza ayikho right ufuna ukuthatha izano ayibise kobulawayo ubulawayo ibone ukuthi izano iqedile imqedile ubulawayo uphelile 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 uyazi kube le ndaba ka Gawulele lo baba lo angazi ukuthi kade ungibaba njani ayi labathi uGawule awusindebele baqinisile impela uGawule awusindebele Gawule hayi ngoba indlela okhuluma ngayo yaza usumuntu wesindebeleni into eyikhulumayo ngezanu usupport izanu ngento ezingekhoyo ngento ezingekho right Gawule zinuka amakhwapha
igama unqobe izithathi njani kustudio 7 ngilapha eGwanda ngithi ngiphose lapha ilizwi maqondana lodaba lolo luhluphayo udaba lombhuqazwe owenzakalayo osolwetheswe emahlombe ezinduna ukuthi izinduna zikhulumisane labantu yebo izinduna zingakhulumisana laba bantu kodwa into ehluphayo yikuthi umbhuqazwe ulokho uqhubekela phambili ukuthi ngalibona phela uyama umbhuqazwelo kukhulunyiswane kuhle ngoba kathesi igugurawundi ilokho iqhubekela phambili ngoba ngezomnotho ngapha amandebela ancindezelo kwezemfundo amandebela ancindezelo izikolo zonke eGwanda eKhezi eFelabusi ebubi ngapi ngapi kufundisa amateacher esishoneni kanti awusindebeleni angapha amateacher angapha esindebeleni khona kuyavuma yini ukuthi umntwana engu grade 4 grade 5 efundiswe ngumuntu ongazi ulimi lwakhe angithi uyabona ukuthi iyo igugura undi yonale khathesi le misebenzi kakula msebenzi ngapha esindebeleni amafactory athuthwa siwe Harare konale konke kucentralizewa konale Harare lama-church avulwayo kubuya umazibaba amapostori konke ngabasi ngayisishona kuphela angithi uyabona ukuthi igugura undi lokho iqhubekela phambili phezu kwalokho ogawule bese befaka itswayi enxebeni bethi bona kumele kuvuke umgabe azoxolisa ngegugura undi pho kwenziwani kukhulunywa kakuyekelwe phela kunjalo ngoba kakusebenzi lokho
Studio 7 omuhle Studio 7 omuhle nyalibingelela ngisithi happy christmas happy christmas nomnyama omutsha linkani lonke basekeli be Studio 7 linjani balaleli Ntunga linjani khona ngapho yeyi ngithanda ukukhuluma ngalo ujaha lo abathi ndibali ndibali innocent ndibali ukhulumani opposition uthi akula opposition eZimbabwe ubona nxa beyi-opposition benzani nxayeza kuthena hayi benza i-roadshow emagogo benza i-roadshow emagogo lapho bahlala khona azayi wabhode zonke indawo lezivele kasimazi undibali ukhuluma ngani nge-triple c akeke li-triple c yodwa angazathoni humani akayikhathala akayikufa lusengezi wakheli
sibingelele sibonge studio 7 uSengezo Chabangu ngabe bakhulumela lokhu osokukhona manje ukuthi bathi bafuna kwenzwe inkulumo yokukhumisana umlotha ngendaba yegugurawundi so yena uSengezo Chabangu mhlawumbe yinto angayiphawule ezanu lobabakhe upresidenti ukuthi bafuna ukwenzelana amaZimbabweni ngegugurawundi bengakazi bexolise okokuqala okwesibili bazakhuluma ngokuthi bazathi induna zikhulumisane labantu ngani ngoba indaba yakhona mabe angayixolisa ifa lot vela abakayivumi umuntu ukhulumane lawe ngento angayivumi indaba yegugurawundi kumele abantu bezanu becabanga ukuthi kumele beqale bekhulumisane labantu kuqala bexolise kuqala bese beqalisa ukukhuluma ukuthi ma uxolo belithola kubantu sebengakhuluma ukuthi abantu maybe bangawakhompaseta ngani hhayi ukuthi uSengezo Chabangu ekhulume lutho uchamisa wadla imali eyama-NGO le edliwe izanu edliwa izanu everyday ley eyabantu lama gold mafia landlan uzoyikhulumela nini ngoba angicabanga ukuthi uSengezo Chabangu wazi kangcono ngezinto zezanu more than as a triple c ngoba ku triple c uSengezo Chabangu is nothing aziwa lokuthi uyini umuntu wezanu maye yakhulumela into ye triple c uyabe zama uchaza ukuthini la ekadla imali ethule njengabo Douglas Munzora imali ezanu siyabonga
Studio 7 njani basakadla nonke balaleli be-Studio 7 igama ngingosiphiliswe Mpofu ngokuzalwa ngangizalelwe Victoria Falls okwamanje ngiseGoli ePitoli bengithanda ukubingelela umama Madube unazenzo nobabami usazenzo nengane zami izithu ayanda unaledi nabafowethu uzamani usithengisiwe ulitheni uneva nabo bonke abangaziyo nazo zonke izizukulwana zakompofu ezithi ukhuthi umasambu uphoshi nabo bonke abangaziyo esigabeni sase-127 netinabomuhlekini lonke ingani unkosi ngaligcina size sihlangane singabaphilileyo.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo ngabahlangana lakho empilweni. Udaba olulandelayo luveza imibono kahulumende weMelika.
Njengoba ugatsha lweUS State Department soluke lwatsho kanengi ngaphambilini ukuba intatheli zindaba akusilocala. Kodwa ukwanda kwentatheli ezibotshwe kumaviki asanda kwedlula kwele Azerbaijan kuveza sobala ukuthi iziphathamandla zalelo lizwe azivumelani lalumbono. Kusukela ngolwezi kubotshwa ubuholi be-Abzaz Media, inkampani yezindaba ezimeleyo elwisana lenkohlakalo. Iziphathamandla zase-Azerbaijan seziqhelise ukucindezela amazwi asola uhulumende. Owaba ngowakuqala ukubotshwa ngolwezi ngumqondisi we-Abzaz Media u-Alvi Hassani. Ngokushesha ngemva kwalokho kwabotshwa umhleli walenkampani omkhulu u-Sevinj Vagiv Gizi, umsekeli kamqondisi u-Mahamad Kekalov. Lentatheli zindaba uNagiz Abzalamova betheswa amacala inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele ezithi ngakubazelwa. Amacala ezepolitiki avulwe ngenxa yophenyo lweAbzaz Media oluveza imisebenzi yenkohlakalo esezingeni eliphezulu kuhulumende. Bonke sebegcinwe ezitokisini okwesikhathi eside phambilini kokuthethwa kwamacala abo. Abanye abasanda kubotshwa ngu-Aziz Orjov, umsunguli womsakazo we-TV ozimeleyo, osakaza ebulenjini owe-Canal 13, kanye lobala izindaba uRufat Muradli. Akusizo zintatheli kuphela ezihlukuluzwa nguhulumende. Ugubad Ibadoglu, oyingcweti kwezenotho njalo engumgcini sihlalo webandla eliphikisayo ele-Azerbaijan Democracy and Welfare Party, wabotshwa ngontulikazi. Kwathi umkhokheli webandla eliphikisayo ochothoza uhulumende uTofik Yaguglu yena wabotshwa phakathi kukampalakazi. Ekhuluma lentatheli zindaba, umnumzana Matthew Miller, isikhulumeli sogatsha lwe-State Department, uthe ukubotshwa kwentatheli zindaba, amalunga enhlanganiso ezizimeleyo kanye labamabandla aphikisa uhulumende wakwele-Azerbaijan, yinto ekhathazayo kakhulu. Bedlula itshumi asebebotshiwe kunyanga eyodwa kuphela edluleyo. Akwamukeleki lokhu. Kutsho isikhulumeli se-State Department umnumzana Miller, sizaqhubeka sikhuthaza uhulumende wase-Azerbaijan ukuthi ahloniphe amalungelo oluntu kanye lenkululeko eyisisekelo somuntu wonke, okugoqela labo abasebenzisa linkululeko ukukhuluma imibono yabo. Futhi sifuna kukhulule bonke ababotshiweyo.
Lolo bekuludaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Abaculi beZimbabwe sebeveze ukudana okukhulu ngokubhubha komculi wakwele South Africa obedume emhlabeni jikelele njalo engumlobi wamafilimu uMbongeni Ngema. UNgema waloba amafilimu olohlonzi agoqela uSarafina kanye lethi Woza Albert. Ubhubhele engozini yemota ngolwesithathu kwaZulu Natal eseleminyaka yokuzalwa engamachumi phose ayisikhombisa 68, kubika uNtungameli Nkomo.
Wathinda thina, wathinda bangasokufa, safa saphenduka, saphenduka nje bovu.
Wathinda thina,
wemono,
wathinda bangasokufa,
safa saphenduka, saphenduka nje bovu.
UNgema waduma kakhulu ngengoma ezitshiyeneyo kanye lefilimu yakhe eyayisola ukubandlululwa kwabensundu kwele South Africa ngabamhlophe elesihloko esithi Sarafina. Zinye ingoma zakhe ezadla uBhedu zigoqela le ethi Woza My Fohloza. Uxele Mbongi yeZimbabwe elodumo njalo engumeli wenkulumane edale lePhalamende uMnumzana Desire Moyo olilunga leTRCC, yena ohamba ngegama lokuthi Desire Moyo Oxide kwezomculo.
Kulusizi njalo sidatshukelwe ukuthiwa ngudokotela uMbongeni Ngema, umlobi omkhulu, umdlali westage omkhulu, umhlabelelo omkhulu. Inhliziyo zidabuke kakhulu ukubana ke siphunyukwe indoda emadodeni ingcwele ingqungqulu yethu kuma-arts.
Kuyini okumqoka ongathi ukufundile emsebenzini yakhe?
Sifunde kakhulu masikhangela imisebenzi yakhe estejini, Woza Albert and other works of the Zulu, amadrama akade wenza estejini, njalo ke lamafilimu awenzileyo obaba uMbongeni Ngema, yagoqela ke le filimu yaba lodumo kakhulu uSarafina. Imisebenzi yakhe eminingi ibigxile kakhulu ekuphakamiseni amasiko oluntu le black consciousness, ibigxile kakhulu njalo ekukhankaseleni amalungelo abantu, sathi ama-human rights. Ngicabanga ukuthi ama-artists sizahamba kulolu nyawo lwakhe, njalo sihlale sisazi ukubana ke i-art inomsebenzi omkhulu emhlabeni, kumele idale umehluko phakathi kwezizwe lezizwana.
Abadala bathi ziyohamba izinsizwa kuyosala izibongo. Sihambile isitimela sasezola, sithi makalale ngokuthula umfo kaNgema.
Umama kwamanana kwamambe leduze kusegoli mama esola
ngakehlukane kezihlobo. Nanzi ezinye ebesilazo kuhlelo lethu namhlanje. Izakhamizi zedolobha leHarare zithi amazwi kamansipala waleli dolobha ukuthi abasendaweni ezikhangelane lodubo lwempophomazi amanzi bathuthele kwezinye indawo aveza ukuthi ikhansili kayilazwelo ebantwini abawelwe yingozi. Silu kubage lapha uhlelo lwethu namhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilandela ebulinjeni ku www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngutabo kancube.